Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama ngokuyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluza kwenzeka lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutho into enegama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa urecommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akula lutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liya kuphika lokhu. Akasebenzisanga ukukhuluma lobithi ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhala ekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel, umnumzana Shepherd Ngandu, uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process has been overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathi sasithi isikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi. Nawe ungaqeda khonapho umuntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nawe ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abazasimela.
Uhlelo lolu luzagcishwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazakukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu, lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa, njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancindisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazi inkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana wabutho moyo uthi ukusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyo isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU PF uthi kuzakwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo. Kuzakwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha umnumzana Love Mo Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu lingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefendwe against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgaki weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kamboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela u-Hubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana u-Hubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Sibona lapha Fuzwayo abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kuli filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhatshileyo, ngoba phela uqhatshiwe lo muntu. Bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni, ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinga, into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla, kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela. Ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke, ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana, ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili, ngabe ubotshiwe, ngabe into zakhe zonke zithethwe, kodwa sibona kubanjwa kuthiywa. So khona kuyasitshengisa ukuthi hayi asikazimisele ekulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye, kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
OkukaHenrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide, kodwa kathesi sicala silalahlwa ikuthi lizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenze izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenze labo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo, baphonda ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits, athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation aye phanyeka udaba lolu emthethandaba, athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu mnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa, obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla, uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kaza kutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-argument abe-court abeqondi.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini eka-President Motlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public, njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyela Judicial Commission.
Abathutshisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongathuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele aye emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza enohulumeni wase-South Africa kanye nalabo abasekhethe ngalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa, kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uyakusekela lokhu.
Ngasikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMbaza. Kuthe izinto zibe zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathi esimasikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo. Umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Wala abantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi we-South Africa, kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine ne-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikelele. Bathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontland liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa yikhomishini leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje nesokusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona umumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingeyinye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kethi kumbe i-COVID yinto eyenziwa ngamakhiwa ama-Americans lama-Chinese. Bazi ukuthi i-COVID yamani fetshongubani. But khonokwana yikho ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movie, kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela odlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi uMnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intathelizindaba ye-Wall Street Journal uMnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uThitsheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela eleZANU-PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isadi mina ngokubona kwami isadak iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nasikhangela ngo-2018 isadak yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission yesadak ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nasikhangela into zama-electoral reforms isadak kumele ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibona ukuthi ukubuya kwe-SADC kungani kuphuzile mbijana. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babona ukuthi iZimbabwe awu-prepared awe endabeni lezezokhetho.
Ye, what singenisa ubaba Mrechu? Baba Mrechu, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngiyavuya la ngoba ukuthi kuza kusadat nasabo eZimbabwe ukuthi ngihlale sithi singabe siprepared onganani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo isadat ngathi iZimbabwe ifola under isadat, so iprocess board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi kusephezu khona. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms, ama-recommendations la hayi njani le nto layenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona kuparliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona bezireyive kudibhete kuparliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiunje sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zireyiva before singakaikhetho kathesi sesikhiphethe kukhetho i-proclamation date yafaka kathesi ngerizin wabe senza njalo benzele ukuthi siphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwalingeko-free and fair because isizathu ezekuthi esekuthi kwakungaimplimentanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So balazi inkokheli eziphalamente akade kumele ziphushe into yenaleyo. Isadaka ngeke kuye izosiyendela ama-reforms yenalawo. Upresident uhlale ethitshe wena bakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bayo. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yenalawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into leyi ngabagwenxa phambili. Okusho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawuti zephalamenti bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto zephalamenti bengakusho lutho. Nawo sekunje sekuphinda we-raise. So hayi leso izase ne-excuse yokuthi bayakwazi ukuthi ukhetho elizayo bazadliwa, ukhetho elizayo upresident nangakuza wena bezaniphesa endaweni.
Ye, what singenise uShiriedenga mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba
ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuluma ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi iZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo, thina sithi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-elections. And iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokho akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-PPC nxa engumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana nalokho okuphuma ku-Hansard uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengebandla. Kathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi MDC wabuya legwane kwakhona ugwane okuthiwa yiPAN, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi kathesi zabuya nebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka eziphangelane ngama-election, ama-electoral reform. Zafaka njalo ne-electoral amendment yoteyethu ezi-equiposhi. So lokho okuthi i-people sibe sihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhuluma indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Into zama-electoral reforms yakhe eshile ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations layana is not mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho liso mnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidluleyo, for an example, isinkwa lochapho ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kathesi ukuthi uthenge $2 of the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even ne-USD forex omthingaseyaholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitshisa kwanafithi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi baya-prefer zenza imota ngokuthi zi-fast zincane, yathola 3-4-5 sihamba 3-4-5-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesinamaonda futhi and abhesileyo sithi kansi uyakwazi amapholisa aya-protect indawo leyo, sekulamapholisa angu-rank marshal kwapha, la masotsha angu-rank marshal azoprotect-a indawo leya, ongangokuthi asikwazi nathi singathiwa touting la bafika babuthi abafana bedriver finde something but lapha kabasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-law is down, people abala mali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngxenye since we holiday maybe ngxakeyarisma or iyakhontinya kunjalo.
Ukhansila ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobunzima, hhayi ezomnotho ngani ziyaka sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje like saqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungaphika nje ezisukini ezibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi Gaino Saidi.